isimo kobulawayo simbucayi nxa sikhangela inani labantu abatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 njalo lanani labantu elibulawa yilo umkhuhlane. Ungakhangela uluhlo oluphuma nsuku zonke, ibulawayo ngenye yezindawo kumbe ngelinye lamadolobho eligijima phambili nxa sikhangela inani leli, okuveza sobala ukuthi umkhuhlane usufikile we-COVID-19 njalo uyamemetheka. Yona leyi i-variant entsha u-Delta lo khanya usesabalele idolobho. Ngokunjalo-ke njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association siyakhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini. Ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha yikho kuzakwenza ukuthi i-COVID ingasabalali. Nxa abantu lokhu besiyagcwala edolobheni, begcwala emabhasini, begcwala emchoveni, kuzakwenza ukuthi i-variant kumbe igciwane limemetheke nsuku zonke. Ngokunjalo-ke sikhuthaza ukuthi abantu kabaqaphele, bahlale phansi.
Bona abadinga ukuhlatshwa bayenelisa na?
Indawo zokuhlatshwa kobulawayo zivuliwe zaba zinenge, amakliniki kakhansila amaningi avulile ukuthi abantu bazohlatshwa i-first dose le ehlatshwa. Kodwa-ke akhona amahebezi aveza ukuthi esikhathini esiningi nxa abantu bevuke ngovivi uyafika abe ngunumber last khona le kugcineni, kube sokusithi-ke nxa sokuvulwa laphana kube sokubuya inani labantu abaningi bazogcwala phambili, okuveza sobala ukuthi sokusiba khona inkohlakalo esisenzakala ngoba khanya abanye bazuyela emini kodwa bafika babe phambili emzileni. Ngakunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi abezempilakahle bangaze bavumela ukuthi kube le nkohlakalo enjalo. Umuntu nxa evuke ekuseni kaphiwe ithuba lokuthi ahlabe ngesikhathi, kuhambelana lokuthi ufike ngasikhathi bani. Khonoko-ke kuveza ukuthi abantu sebesukume ngobuningi benanzelela ukuthi igciwane selimemetheka ngesiqubu esikhulu, wonke umuntu usefuna ukuhlatshwa. Sibonile la kuhlatshwa amavenda laphana, ngemva kwalokho-ke wonke umuntu wasukumela phezulu bafuna ukuyahlatshwa endaweni ezijeneyo. Kodwa-ke sokusiba khona ubugwelegwele le nkohlakalo esisenzakala kulezo zindawo lapho kuhlatshwa khona, siyakhuthaza ukuthi uhulumende akuqaphe ngehlo lwekhozi khonoko ukuthi bakhona sebethwala nzima ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi sebesiba khona benza amacala enkohlakalo.
Ungasitshela ukuthi udaba lokubana izisebenzi zikahulumende sezizahamba zizilutshwana ezisilinganiso esiyi-10% kuphela, kuzaphambanisa njani umnotho welizwe?
Ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 uhulumende usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i-10% kuphela. Khonokho-ke siyakujabulela ngoba kuzakwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu basebebalutshwana kulezo ndawo lapho abasebenzela khona. Kodwa-ke khonokho kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uzulu izinga khona selizakwehla. Sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho, sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana. Ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlule i-21 days engazange asondele emsebenzini. So khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyukuthi mhlawumbe linani elifika phose ikhulu, sokuzakwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga. Khonokana sokuzabangela ukuthi-ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo.